sibhekane lendlala embi ikakhulu emhlubulweni mina lapha endlela khona ebulilima west kugoqela ibulilima njalo i-district letsholotsho ngoba okusuke kwenzakala yikuthi inyamazana zasendle ikakhulu indlovu esizazi ziningi ezimbabwe lasebutswana bezivame ukuthi eminyakeni zibuye zizonatha amanzi edamu elikhulu okwakuthiwa yimabhongane kumbe mayitengwe dam kodwa sezithi zifika kwamfana zithola kungela lutho sezisiya kulwa lezinyamazana ezifuyiwe ezinjengezinkomo zilwe njalo ezinye izinyamazana ezeganga ezezifuna ukunatha khonapho leso futhi zilwe nabantu njalo ngoba siyakwazi ukuthi emachibini agedwa ngabantu afana lasemfuleni umayitengwe lafana indlovu sezibuya zidinga amanzi zifike kwamfana zigqibele njalo ekuzameni uzinatha kwamfana ziyabe zifaka abantu ebunzimeni obukhulu ngoba bayasuka baphaphatheke ngokuzesaba sokuthi banokulwisana phakathi kwenyamazana ezondliweyo nabantu lenyamazana zeganga lezi ngenxa yokuthi akula manzi esikubizelayo kuhulumende esenje ngakhuluma njalo ngakho ubaba okhangelayo le Minister of Agriculture naku-DDF yikuthi i-Ministry of Agriculture kayincedise siyisandla sikahulumende ukuthi kugedwe idamu lemabhongana inyamazana zibuyele ziyenatha khona leso kusithi i-DDF kayincede ukuthi kube lezibhorane eziningi kumavileji ngavileji izibhorane zona lezo kazingandelwanga abantu ngobulutshwana bazo
babundlovu ibhahile indlali qothula imbokodo lesisekelo
kasisakwazi funa izulu yile lingajabulanga ngendlela esiphilisana ngayo eZimbabwe yikho kusiba lendlala enje sicina sibile ekucineni singasakwazi ukuthi senze njani okaphuthi sikhangelela ukuthi njengomember of parliament njengoba ekhulume ngokulilima west nguye okumele abe phambili kunhlelo zona lezo zokugedisa amabhoholo lokubona ukuthi amadamu ayagejwa kuyasetshenziswa lokhu nalokhu esebenzisana lengadi akhulume ngazo esebenzisa njalo le mali ye-CDF njalo simchuma kumongameli welizwe ukuthi bakithi abantwana bezimbabwe bayalambile bayakhala bangathi balambile banike isinkwa ongabaniki inyoka banike inhlanzi ngoba babelambile asiloqala ukuthi abantwana balambe njalo kuqondeni saka ukuthi umntwana angalamba ayecela emzalini umzali angakuthathi ukuthi yikudelelwa hhashi lilungelo lakhe yikho engumzali phela layo kamnankagwa ekhampeni lapho wathi uzasenzela kuhle angakhethi nangiyani usekhona kasenzele kuhle phela ama-billboards ayegcwele-ke imigwaqo yonke le ekhuluma ukuthi uzayenza uhulumente ozalalela izifuno zabantu-ke esithi yena i-voice of people is i-voice of god kambe sokwaya ngaphi khonokho wawuyi-rhetoric kuphela na sicela kube izenzo hathi amazwi
Baba Phuthi, inhlanyelo sokuzalinywa sesisondele isikhathi alubana lithe lana izulu. Zikhona yini inhlelo zikahulumende mhlawumbe ezingatholisa abazali inhlanyelo mahala?
Uhulumende kamnankagwa uyazi kakhulu ukuthi abantu kumele bancediswe ukuthi babe ngabalimi abaqotho. Ikhuluma kanje inhlanyelo siqalisile kulungiselelwa ukuthi abantu bayithole.
Kuyini okungenziwa nguhulumende Ndlovu?
Sikhangelele ukuthi uhulumende inhlelo zakhe kazibe ezokusiza abantu. Inhlelo zikahulumende zingabi ngezokungigcina esemandleni kodwa abantu behlupheke. Cela inhlelo kube ngezikhangele abantu. Abantu bancedakale, abantu baphile impilo engcono. Ngoba nxa umuntu ekhuluma ngempilo, umuntu ukhuluma ngokuthi avuka edinga umsebenzi, kumbe avuka asebenze, inyanga iphela ahole imali, angene ezitolo athenga kuthengayo, abhadalele abantwana ezikolo ayenze lokhu kweneliseke. Nxa khona lokhu ema-basics kungasayeneliseki, impilo kayisamnandi. Asingeke-ke sikhulume ngama-austerity measures, abantu behlupheka. Kambe azaphela nini lawo ma-austerity measures? Kambe i-economy yeZimbabwe izalunga nini? Yikho sikukhangelela ukuthi izanu phefumele kulungise khona lokho.